Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngiyenge thathe leli thuba ngibonge uThanono kaWande obesiphake uhlelo lwelimi lwesishona lingalivuka njani olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 12 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Tlamisa usinde engozini yokuphostelwa igrenade izolo eChinoyi.
Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labe siphikisana labo, yikho ke bethuma abantu ukubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaze izimota labantu.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo, lokhu kungakalungiswa udaba lokuthi ngubani osezathatha isikhundla sakhe.
Inkosi uMzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle, ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale.
Gambe usiqokocela Mphoko engaba wadlengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu na.
Nga ngitheka umntwana ntambama ngitshela ukuthi ithendi lomntwana ligcwele igazi, and then maligcwele igazi aya e-UBA ukuyachekhwa umntwana, sathola idoktor sithi umntwana udlenguliwe many times daily.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Tlamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi. Ibandla leli belilomhlangano elithi ngokubonga uZulu weChinoyi ngokuvotela amalunga aleli bandla kukhetho lwama-by elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere uthi umuntu obesemoteni elenombolo zama number plates ezithi AFA 1651 uphose leli bomba ejonge ukubulala uChamisa ngoba leli gulunede beliqonda imota yakhe, kodwa ngokutholakala kwenhlanhla akula muntu olimeleyo. Abalandeli baleli bandla bake babuthanisa imali yokumthengela imota engangeni inhlamvu zombhobho njalo elakho kumvikela engozini efana lale, kodwa akwazakali ukuthi imota le izathengwa nini. UMahere uthi iqula laleli bandla elalizolungiselela umhlangano lo lahlaselwa ngamabhomba epetulo enkundleni eyenzelwe lumhlangano ngobusuku kuzavuka kuqutshwa lomhlangano. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ukuze sizwe ukuneni ngalolu daba.
Ngiyabonga, bensile rally njengoba libonile namuhla ke eChinoyi. Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labe siphikisana labo, yikho ke bethuma abantu ukubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaze izimota labantu, kodwa ke kwanise ukumeka sure ukuthi abantu bonke basafe. Sakuqhubekela phambili ke ngohlelo lwethu lokubonga abantu beChinoyi, esibabonga kakhulu ngokusekela ke inguquko lokubana elizweni lethu ke kube lenguquko.
Manje ngokubona kwenu phetha ngani lizaqhubeka lilokhu lisenza imihlangano khona kukhanya kulobudlangudlangu obunje?
Ngiyabonga, ye saqhubekela phambili ngomhlangano wethu, ye ibunzima ehlangana labo ke ekulweleni kwethu kubana elizweni lethu kube lenguquko. Kunjalo asoze samisa ngoba injongo yabo kubana besimise njalo bemise umongameli advoke Nelson Tlamisa ke oboye ke utholakala sele support ke enkulu elizweni. So asoze simethe njenge-triple C ngenxa kubana ke singilungise lelo platform uhulumeni lomutsha lokho ke akusoze ke kumiswe ke ngubani lobani kakhulu ke ukusebenzisa indaba ke zokufuna ukwethusela abantu lokulimaza abantu ke lokubana ke thina sisekele ngoba we legitimate political organization eregistered ukusemthethweni so lilalisila lilungelo so lokuhlangana silalungise ilungelo lokuqhubekela phambili ngomsebenzi ethiwa suze sime siyaphambili ke ngeviki ezayo siya ke kwenye indawo lapho esahlangana khona labantu bethu ke so sizaqhubekela phambili siorganize umhlangano uyabona.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseChinoyi. Imizamo yokukhuluma namapholisa yehlule. Silokhu sikulolu daba, intathele izindaba iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawk, uRubimbo Mutshenje. Ubikwa ehlukuluzwe wahudulwa ngenwele zakhe ngomunye wabontanga be-CCC walimala. Umtshenje uthi ubesemsebenzini ezithathela imfanekiso dukudugu wahlaselwa ngosakhulayo lo wamenza isihluku. Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC uFatsai Mahere uthi bakhulume lo Mtshenje baxolisa. UMahere uthi bayasisola lesi sehlakalo njalo balethemba lokuthi asisoze siphinde ngoba intatheli izindaba kumele zisebenze zikhululekile. Umgubho wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo. Lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Kulabathathu abathi yibo inkosi yoqobo, uStanley Raphael Khumalo, uZwide Kalanga Khumalo lobulelani loBhengula Khumalo. Embuthanweni wangomgqibelo bekulozwide kalanga lobulelani. Sibuze isikhulumeli sikaStanley Raphael umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu. Inkosi umzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale. So ubengekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala. Njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi lusuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi. Ikho wonke umthwakazi, wonke umuntu weMathebeleland, wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ube khona njalo ekhululekile.
Manje njengoba ubulelani Khumalo laye ube khona elizweni, bathethe yini ithuba lokuthi bahlangane bakhulumisane?
Njengoba ngishilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili, ubengekho kulumcimbi izolo, ubengekho sibili, kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana. Kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo, sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane, lamanye amadoda, labanye omama abakhonzayo labo futhi kubulelani abakhonzayo futhi labo laku-PZ. Ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga, sijabulelene kakhulu, sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana, lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sakithi samaNdebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha. Njabule kakhulu ngokwenzakale lapha. Ngiyabonga.
Ay, lathi siyabonga. Lo ke umnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli sika mnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Indodana kalo owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngolwesithathu kuyona le iviki kucala aletheswayo elokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu lelokuphunyuka ezandleni zamapholisa. Usiqoqoqela usejelele kami sikhuluma nje. Ngesizwe loludaba ngokugcweleyo lusethulwa nguEzra Chisas Banda ekhona le kobulawayo.
Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kwaba komncane Mphoko and then uma basibe si-advise ukuthi sihambise umntwana eyechekhwa ngoba ubhuti wami wa-acta ngenye indlela ma ngifika wambuza ukuthi mbanonika i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngifika eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya and then wasesithi kimi ngiyamambusha, waye ngimambusha vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Ngangishekha umntwana ntambama ngitshela ukuthi iphendi lomntwana ligcwele igazi and then ma ligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola i-doctor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana lo dokotela umntwana waqala eyala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mami ngcono ngikhulume sibiza udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzongibulala njene ngingakhulumi nguyongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kasiqoqela uKhalezi Madlozi umkakhe evalelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga kodwa now because there are other forces that are pushing ukuthi avalele at the end of the day we have to trust ukuthi ama-investigations the system above all uNkulunkulu take control ukuthi kucace ngoba clearly ama-statements abhaliwe ngumama lomntwana the medical report namanzi lamafutha akuhlangani.
Amazi kagugu wathozelwa ngunina omncane kasiqoqoqela uNkosazana Sigcobisile Sibanda uthi uMphoko kalacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi indaba lezi zisho ukuhlungu kakhulu. Kuzisho ukuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje eframeweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe step according to amaphepha. Amaphepha azikhulumele ukuthi akulalutho olukhona. Ungakhangela i-medical report ukhangele ama-statement ama-complainants akuhambelana.
Umantshi uMakdira uthe uMphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili njengoba wakho wabaleka kodwa-ke iqweta likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba uMphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili.
Umthetho simple kumele silandele i-procedure i-third schedule offense i-rap. So sesizamile i-consent basiyalela i-consent because of khona ukuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court esesikuzama kathesi ukwenza amaphepha amkhona ukuthi siyethola i-bail e-High Court.
Umnumzana Gqoqela Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni ntaba ngemva kwamaviki amabili mhlaka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo igama lami nguEzra Chisas Banda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalwa impi yenkululeko kumele kube yibo abakhokhela leli bandla. uMnangagwa ubevala umhlangano wokusungulwa kolunye njalo ugatsha lwamawovets eHarare izolo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ugatsha olubona ngokulwisana lenkohlakalo olwezak luthi luzangena ezikolo lujezise ezihlawulisa abantwana ngedola leMelika zisala ukwamukela idola leZimbabwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sabibonani ninjani? Hayi, thina siyavuka sikhona, mpela sikhona, siyaphila kutwani lapha. Ya, hayi, ngiyazwa ithi emva kombonisa kumbono nyana lapha. Undoda lo kuthiwa ngushumalo uyakhuluma sibi uthi hheyi gugurakunde heyi uMnangagwahambile eliwandla konahale wathini amathuthi amathuthi akusebenzi lokungangikhanyeki. Ya uthuma lo sowadla amathezano asoze phinde lunge. Singathi owukuthi naye ntizana isithwalise kanzima kanje sihlale emagangeni senza njani ngenxa yayo yenizobele khulumele ke support into engasebenziyo nanakhangele ngitshala uthuma lo lingamfakele ku-studio 7 kalanto ayikhuluma ukhuluma into engasebenziyo yazi usuvusa ulaka lundoda lo saphelwa ngabazali sinje sezintanda ni-right ubuyise uyaphila lo nini uyaphila yinto ememenza ukuthi ephulume kubi so faka lokugawule konke laba uyazi ukuthi ngakhuluma sozwa ubuhlungu kali ngoba thina ukuthi obaba bethu bafaka kabuhlungu ukhuluma mina uKhumalo mina ibizo lami ngiyakhuluma ukuthi bengazi ukuthi uKhumalo uyakhuluma akusebenzi lokho abakwenza into eyidot labayenzayo le babe supporta le nto engasebenziyo sikufisa kuphela ngabazali. Ah, alright, thank you, ngiyabonga ngoba khuluma kuye kuningi ngafika sezimlanda siyamdonsa ngebhasi. Sawu
ngibingelele Studio 7 abasakazi, ngibingelele nabalaleli umsakazi omkhulu isikhondlakhondla somsakazi. Kodwa-ke dabukiswa indoda lenye MRP ebikade ikhuluma izolithusela omunye. Hayi, engithanda ukusho ndoda yakithi, akuthuselwana kupolitiki, kuyadibhethwa ndoda, kukhulunywe, akuliwa, kuthuselwana. Ungatreteni abanye emsakazweni, awunayo imvume yokutreteni abanye emsakazweni. Ma uzwa ukuthi inkulumo ayikuhleli kahle, uyahlala nje ekhoneni uthule, ulalele abanye bevunga ipolitiki ndoda. Sikupolitiki, akuliwa, akuthuselwana, ungatreteni. Ma uzwa utreteni abanye usuyizanu, usuyizanu PF, ngoba izanu ephila ngokutreteni abanye. Phila ngokuthusela abanye, uligwala, uligwala impela kupolitiki. Yikho sukhetha nje ukuthusela abanye abantwana, xoxa kahle nabanye abantwana kupolitiki lapho esihlangana le ndoda kithi.
Studio 7, salibonani, livuka njani ndabalaleli? Phela i-CCC akutsho ukuthi khona kumbeni kayifuni ukuthi umhlaba izwe lidatshulwe phakathi. Hayi, i-CCC yinjalani umjwaca oyabulindile inyamazana ukuthi iyobulala awa yonihlele ekhaya. So thina njenge-MRP asiqhubekeni ngokuqinisa umkhankaso, singabuyele emuva. Qhubekeni sikwazi ukudabula umhlaba, sikwazi ukudabula izwe lakithi, sikwazi ukukwenza okwakho kuvele kuyikho emandleni, sikwazi ukuthi abantwabethu noma sihlone abantwabethu sibashiye endaweni yakubo. I-CCC hhayi iyobi lokhu ilindile, ngumjwaqa wenja eyabihlele ekhaya, ilindile inyamazana ezizobuya ntambama labafana. So MRP aqinani, qinisani, lingabuyele emuva, qinani liqinise. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7, labalaleli, mbingele kakhulu ibandla elihle, ibandla labantu yelo movement. Ngithi khuthalani into erejista ukuvota, lingakhulume kakhulu ku-Studio 7. Ukukhuluma kakhulu, kodwa sikhulume nini phela sirejistile, yikho ukuze siwinise uChamisa. Ngibe sengimangala lo kumbe kuthiwa ngumgwado okhulumela izano lothi uMnangagwa kaZinduthwa ngokuncithwa kwabo sikhala ibheyili yosikhala benza icala. Indaba abantu bezanu PF bathumba abantu babulala, kodwa bhatika bayenza walutho bayaphuma. Nangu lo wabulala uMo Blessing, nangu kazange wabotshwa, waphonga ukuvalelwa nje kokuvala abantu kuphela wakhitshwa. Nansi igugurawundi abantu babulawa kabuhlungu, uMnangagwa otshiwe ngabaphandle. Kanti ukhuluma ngokubopha kwangaphi lokwenza icala kwanga, bayenzela iphi icala ujob njengobana abantu abahamba bayenza umsindo, yibo abantu bezanu PF. Kodwa ngenxa yokuthi bona sebe-abuse imithetho, ikhoti singezanu PF, amapholisa sengayezanu PF, amasosha ngayezanu PF. Ukhulumani kuyafanana labo gawulelo okukhuluma amanga kumbumbulu bakhe. Abantu bezimbabwe ngathi sebe ithwele nzima kangaka inxa yezanu kanti esikunje kuyavota ithiyo nihlala iwina nxa iwina kwenziwa ikuyini ukuthi izanu PF ibulala abantu ithumba abantu manxa iwina fiyafiya mina ngicela ukuthi limbuzele yena umgwadi lo ngoba abantu bathunjwa izanu PF ebusuku akula izanu bengazi beme beqebeme lapha bethi sisisi ilamanga izanu PF iyo kunje wona la malunga kamthwakazi akahamba athathwe ekami athethwe izanu iyakwazi ukuthi bathatheleni izanu PF vele yabulala kanti bona babephikani lapha bebabayalane ebantwini thina sikwazi ukuthi izanu yabulala kunje ukhetho lona bayakwazi bethi uchamthi wacha ukuhle khona besazongenela abantu ekhaya bebethusele bebabulala umuntu etshone emele izanu PF wonke okugawulela ababekhulu umbumbulu abantu sithwele nzima thina ngezanu PF abake bemukutshona bekhulumela izanu PF fanathi ezivele sinkutshela abadala bethu ukuthi behambe emhlanganweni ezanu PF ibe ngabezanu bephansi izandla begqoke izikipu kodwa ebhokisini bebevota vele kade siyabatshela lokhu ukuthi sibe senza izithuda abantu bezanu kuphelile lokhu senza abadala bethu iziphukuphuku ze
studio 7 linjani impela ngiyalibingelela lonke basakazi lapha estudio ya uNdlovu lapha ebilabila South Africa ya siyakhala ngento ezenzakala lapha ekhaya lapha siyakhala kakhulu ukuhlukuluzwa okwenziwa i-CCC lomthwakazi kuyasikhalisa kakhulu okwenziwa nguhulumente wezanu sesikhangele ukhetho kangaka indlela yabojwani mamombe leyo sebebotshwa futhi bangasaphela amabheyili kutshengisa ucuku lohulumende lo kamnankakho wezanu PF ya into abayenzayo imbi kakhulu le kodwa ke sikhulekele ukuthi abantu mpela babambane abezanu ama-CCC MDC wonke amabandla nje sezenjenge-America sithi ma uhulumende asingamfuni sonke siyavota simkhuphe sigabambane bamkhuphe umnankagwakho kutsho kunamnankagwakho kutsho umnankagwalo siboneni ibandla elitsha ukuthi liza nani abazokubuya yini ama-investors bezovesta ekhaya lapho benze zonke izinto ezawenza ukuthi kubele emsebenzi ngiyabonga xolo siba mude
ninjani mahlaba ezulu hayi siyalibingelela nasingapha kwele South Africa lingabe linjani vakamthwakazi hayi siyabonga umcimbi wenkosi yethu umzilikazi lenkosi yethu ubulelane kaluba kungaba njalo nje kutshengisele ukuthi hayi ubaba umzilikazi inkosi yethu yayiyinkosi eqakathekileyo yayiyinkosi yesizwe sikamthwakazi hayi siyabonga kakhulu bese sithi hayi aluba umthwakazi ingakhula khula mthwakazi kodwa ngicelani kubuza bestudio 7 hlala nisizwa umfundisi umkandla ngiyeyedwa okhulumayo kada kula abanye yini abafundisi songani ngiyeyedwa eZimbabwe ubaba umfundisi umkandla hhayi asikusolo ukukhuluma kwakhe kodwa like lidobha abafundisi phela baningi litshintshatshintshe baningi labanye nje abancane nje lathi sibezwe phela hayi kungabe kukhuluma umfundisi umkandla yena ngalezi ndaba zegwanda kathi kithi kubonkayi ngale aziphuma sizizwe ezakubonkayi sizegwanda kuphela hayi siyabonga
litshona njani ngekhaya kustudio 7 okukhulumayo ngubaba odabuka lapha emkayi umpofu lesimanga esikhulunywa yilo baba umgwadi lo ufana ka-exactly labangani bakhe labochuma nalo omunye lalo ojwayele ukukhuluma izinto ezingamanga bebadala kambe bacabanga ukuthi bakhuluma le ngane yini uma bekhuluma ukuthi eZimbabwe kulo mthetho umthetho wakhona umthetho ovikela izanu PF umthetho owenza ingane zihlupheke abafazi bahlupheke babulawe njengezinja baqunywaqunywa amaphisi bafakwe emgodleni baphoselwe emgodini baqede lapho bathi kule justice eZimbabwe abantu baphila impilo esemthethweni umthetho wakoba nojob zikhali lo angenti wabotshelwa ukuthi ulwela isidumbu esabulawa kabuhlungu sibulawa isigebengu lesi esingaziwayo lokuthi senziwani lamhlanje ukuthulwe ngaso kuthule zwi akula muntu okukhuluma ngaso sozuza umuntu wezanu ekhuluma ngokuthi umuntu lwana wabulala umuntu ngesihluku isigebengu lesi esibulala umfazi izanu PF 40 years besenzinto enuka ebolileyo leyo kubulala abantu bezisa abantu ubuhlungu but baye ukuthi kulo mthetho eZimbabwe umthetho wakhona olenketho abetshane umthetho ovikela abantu ababulala abantwana abancane ababulala izalukazi abancitsha izalukazi isibhedlela sokuyadinga amaphilisi e-BP imigwaqo ifile yonke into ifile ma kukhulunywa ngomthetho kodwa kukhulunywa ngabo bona ukuthi bona yibo abavikelwa ngomthetho kuphela babopha abantu aba-innocent babavalele MRP laba abantu ababotshiwe manje ababathuthele ejele babotshele ukuthi bakhulumelane ukuthi siyabandlululwa njengamandebeli siyasidelayinwa sibekwe eceleni njengezinto ezinga-existiyo emhlabeni kodwa kuthiwa hlalani lithule kugcotshiswa amafutha emlonyeni ukuthi lani lithi sidlile sisuthi kodwa kudala kusenzeka izinto ezibuhlungu ngiyaxolisa ukuba
muntu kodwa inhliziyo zethu zibuhlungu ngoba for 40 years lokho sisihlezi phezulu kokuhlupheka okuhlukumezela sibulawa senzwe izinto ezingazi existiyo emhlabeni uNkulunkulu kangenele phakathi kwalokhu kuhlupheka esikuthola kuleli lizwe ubuswa ngababulali
mina ngiyabulisa emsakazweni Studio 7 ekhuluma lokhanda liyachisa la ngqondo ngqondo ungqo straight ngqondo ngqondo singqo lo lekhanda lishisa kakhulu lawo ngamakhanda what head usho mina ngithi kulo masibanda lo ayeke le nto yakuthi kwena into yamashona noma yasiyadlula kuye abazi ubuhlungu bethi ayizwi pain inyike engizwayo mina so kame kancane futhi naloma kuthi aziyakhala namhla yena uzwabeyicathe phasi kompyutha thina itisabe siphedela ama-AKs futhula hayi le nto yokudlala kame kancane masibanda into engayenza nakuphela ukuthi ifudumeza amanzi ephuze ibe right ngingafaki ithukela into engishoyo mina sho mina i-hothead banase nazali yaseplabrandel
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika owayengumongameli wele Melika mnumzana Donald Trump ngomgqibelo uqhubeke ngemihlangano yakhe ukukhankasa ukuba ngumongameli kukhetho oluzayo. UTrump uphinde njalo wasola ugatsha lwezemithetho lamapholisa awe-FBI esithi basetshenziswa ukumhlukuluza nje kuphela ngoba baqale lokhu kathesi sokuyiwa kukhetho. Kambe engaba ekhuluma iqiniso na uTrump? Sibuzele umbuzo ocubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi baba Gandhi, undoda lo ule 18 months, 1 year 6 months bemcela amaphepha wona lawo ukuthi sicela ulethe amaphepha la. Kazange avume ukuthi alethe amaphepha la. Nxa bemiyekele kwaze kwafika kathesi sokusiyalanda ukhetho. Indaba kabani? Indaba yakhe ngoba aluba ngabe wawaletha khonapho 1 year ago ngabe kasikutsho khonokho phela ukuthi bungani bemhlasela kathesi. Bamnika ithuba elide isandla eside yena ngekhanda lakhe eliqinileyo wazitshela ukuthi akula lutho abazalwenza la. Amaphepha la ngiwathethe, amaphepha ngawami, bazawabona. Kanti uzitshela kabuzange la. So amaphepha lana sebewathethe bawathatha kathesi. Nxa bewathatha kathesi yi-politics phela. Nxa kumtshaya angazakhala ngomuntu ukuthi khona kumbe bona ama-Republican bakhale ngomuntu ukuthi indaba eseshaselwa kathesi. Hayi, akulanto enjalo vele. Into le yinto endala ukuthi ngabe wayilungisa yena ngesikhathi bemcela masinyane ukuthi khona hayi amaphepha ohambelawo awafanelanga ukuthi abe ngapho, kufanele ukuthi abe ngapha esiphaleni esikhulu. Yena akazange awalethe. Leli licala leli licala sibili elisegcikeni angithithi sonke lapha sizabe silokhe silihlola nje sihamba lalo sizwe ukuthi kuzafika ngaphi, kuyawela ngaphi indulo xaxaxa. Mna ngibona ngathi hayi yena nguye ozehlulekeleyo la. Bona ama-Republicans bahlutshwe ukuthi basuke bamsekela. Nxa sokuphenduka sekubatshaya la kuma-elections la akhathe sabuyayo yikho sibe sitsho njalo. Nxa ungakhangela inkulumo kaBiden namhlanje mini awubatshaya wabavuthuza. So bona sebebona ngathi sebefuna ukucatsha ngakho khonokho, kodwa-ke bona yibo abazigqula amazwane khonapho bona ama-Republicans ana lawo ngokusekela nalo hlanya lwabo lunolo oluqhubeka lokho elisenza lusiya phambili. Yikho kubona kwami lokhu baba Gandhi.
Hayi, siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula ezombusazwe. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhona. Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela koBulawayo, lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Kambe usiqokoqela Mphoko engaba wadlengula umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lantathu na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandling. Sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.